Lelikula, lithi lolu hambo, luhlose ukuphathisa, ukuchasisa kabanzi lolu kholo, ukuze uzulu wezinye inkolo aluzwisise ngenjongo yokuletha ukuthula ebantwini. Umkhokheli waleliqula elilama ofisi alo amakhulu edolobheni leKampala kwele Uganda engodabuka kulelo lizwe njalo uSheikh Alhaj Badru Kisalita utshele intatheli zindaba ukuba lolu hambo abaluqale eUganda ngonkwenkwezi nyakenye lwenziwa ukuze kukhulunyisanwe lokubonisana labezinye inkolo ngembuthano yabo. Unkosazana Thulani Dube waseButiro 5 eHarare ngomunye wabesifazane balolu kholo lwesi-Islam abaphatheke kumbuthano owenzelwe eHarare otshengisa ukujabulela okwenziwa yile nkokheli.
Iprogramu le itsho ukubambana kwamaKristu lamaMuslim yiso isimo seprogramu yethu. Ukuthi akumele sibambane ngoba iBhayibhili likhuluma into yinye leKorani, akulamahluko phakathi kweKorani lami leBhayibhili. Abantu nxa siphakathi kwechurchi esithi masjid, abantu abaningi abafisi ukufika ungena phakathi ngoba kuyabe kule jurawo nenjani. So sithe sibuye egcekeni ukuthi umuntu omunye ngamunye azwe ukuthi iMuslim kuyini, ukuthi silangana njani ngamaKristu.
Ewuncoma uMadube umsebenzi omuhle abawenzayo.
Hayi, yikungazwisisa ukuthi iMuslim kuyini, ukuthi Islam kutshona, yikho kwenza ukuthi abantu benganjani bengazwisisi. Indaba ekhona yikuthi abantu babona ukuthi amaMuslim Islam ngapha eZimbabwe yabuya ngamachawa evela eMalawi, so babebambe bebumethe ekuyizinye izinto ezingekho kunkolo. Kodwa kathesi ngokufunda okwenza abantwana sebehambe bephumisa ukuthi hayi, inkolo inye, i-culture iyodwa, inkolo iyodwa. Yikho kwenza ukuthi baphume phandle batshengisa abantu ukuthi hayi, elikuzwayo lokho kayisikho.
Ngemva kokuba le mibuthano emithathu eHarare ezengeza 2 shopping center eStandard Hall eMpare lenzikini yedolobho bagcine sebelubhekise eMuthare abequla leli. Ngeviki edluleyo bebesedolobheni lakoBulawayo. Besuka eZimbabwe balubhekisa kwele Botswana, besuka lapho baya kwele Namibia, babesebesiya kwele South Africa ukuyaqhuba imihlangano efanayo kukhangelwa izigaba zempilo ezine ezibalisa ukuqedwa kodubo lokuhlukuluzana kwabesilisa labesifazane, ukuqedwa kobuyanga, udaba lwegciwane lengculaza kanye lokukhuthaza ukuthula. Amanye alawo mazwe asebethe bawayithekelela selokhu balusungula nyakenye abalisa ele Uganda, Tanzania, Kenya, DRC lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.